Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobunengi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye ngikubonile ngamehlo kanye kuzwanga. Udubo ke lwalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka luseyaphambili ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwemadolobho elikhulu lakoBulawayo. Ungahamba ePlumtree kuyashota, kuzokushota ne-Coca-Cola kayitholakali kubangelwa yina la i-price distortion ekhona. Kuthi koBulawayo nalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes ayashiyana. Kule price ye-RTGS esingathi thina ku-transfer, bese siba le-price ye-bond, bese siba le-price ye-US dollar. So ama-prices ke asetshiyene ehlukile sibili mathathu, okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani, ikakhulu thina esingisizimota. Ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphathi ezimota, ama-prices ayehlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula, zange nje lwehle, lokho lukhona. Ukuthi i-price distortion i-bond notshaba nalengasebenziyo abathi imali yayemukeleke endaweni ezinene. Bese kuthetha ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe, okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki kumele aqale ayeyitshintsha athengise, ayithenge ingama-bond. Angayithenga ingama-bond aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni ke imali leyabe siluze ivalu-ke ngathi nge-50%. So yinto enzima-ke udubo esihlangana lalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Udubo siphezu kwalo siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe yathole amafutha emalahle. Sisebenza lapha le Reserve Bank le Ministry of Industry ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya imali yamanye amazwe le esithi foreign currency ibihlupha, kodwa abe-Reserve Bank sebe sihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangisingami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ethengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakumanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi, bese kungasekho lokho saba le-SI-64 ebiyona i-instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe-manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa uku-importa izinto zonke lezo ezazi ku-SI-64. Ngaleyo ndlela i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. Okutsho ukuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo okunye obesekusilela ngamafutha ezimota, kodwa okwakathesi abikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo eyehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwele Melika intengo inganeno, kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga intengo yakhona ithe xaxa.